Kakhulu singabona kusazeka lokho ngoba siyonto yokuqala angabeyenzile. Kusuka ngo-1980 sibone izinto eziningi engalandeli ukusebenza komthetho ekubotshweni kwabantu bezafo kusuka ngo-81, 82 khona laphana lapho abakhulula khona umthetho wendaba kodwa wabagcina esitokisini waze wabakhipha abanye ngo-86, abanye ngo-87, abanye ngo-88, abanye ngo-90 khona le. Kuningi umthetho wendaba osuthe kwenziwa angakwenziyo kumba osuthe kakungenziwa akwenzayo yena. So asingeke sethuke nje abantu bezimbabwe nxa sibona engalulekanga lolo suku lokuvota.
Nxa kulandelwa umthetho engekela ukuhlela ilanga lokhetho leli umgabe uyabe mele enziweni?
Uyabe sekuphula isisekelo sombuso, kuyabe sekufanele kuye kuyo iparlamente yenze lokho okuthiwa yi-impeachment. Ngokuba ayishiye muntu njengoba engumuntu omkhulu elizweni engupresident, asiwumuntu othathwa ngamapholisa asiwe esitokisini kuthiwa yi-contempt of court, kakusebenzi kanjalo. So kumele ama-politicians aseparlamente asebenzise lokho okuyikho okufanele emthethweni ngokuba wafunga ukuthi uzahlonipha isisekelo sombuso nemithetho yelizwe leZimbabwe. Nxa ngabe umthetho usuthe kwenziwe lokho sekumele akwenze. Nxa engasakwenzanga kutho ukuthi kasengumuntu ongasalandela isifungo asenzayo, so kumele iparlamente isukume yenze okuthiwa yi-impeachment, imbophe ngokufaneleyo ngokuqondela laleyo mthetho yeZimbabwe.
Umphathintambo wezemali uBiti ugcizelele lamuhla ukuthi imali yokwenza ama-by-elections le kayikho. Kambe lokhu akuphi umgabe isizathu sokungalandeli isinqumo senkantolo na?
Kuyamupha isizathu sokuthi enze kanjalo nxa ngabe owezimali esethe yena kakukho mali ekhona, kodwa uyabe sezadingeka ukuthi emthethwandaba awuveze khona lokhuyana ukuthi imali kayikho ngempela. So nto umthethwandaba usebenze nge-newspaper, usebenze ngama-interviews eZTV kumbe angaphi ngathi, kumele kuvezwe ngokusemthethweni, kubhalwe nguminista ayazise inkantolo lapho umgabe abe sesazisa khona inkantolo ukuthi hayi ngizamele ukuthi ngibize ukhetho, kodwa senginanzelela ukuthi awusaze kwenzeke lokho ngendlela efana leyo ngokuthi kakula mali. Kodwa sakhumbula ukuthi isisekelo sombuso sikhuluma ngezinto, sithi imali kumele izuzakale yokwenza izinto ezifunwa yisisekelo sombuso. Kakulula ukuthi usuke uthi wena hayi isi akula mali, kodwa imali yamapolisi ikhona, imali yamasotsha ikhona, imali yabo bonke abantu abahlupha elizweni ikhona. Kube sekuswelakala kule ukuthi kulandelwe umthetho. Kuzaba nzima ukuthi umthethwandaba uvume yona leyo nto lobe isivela kuye upresident lo-finance minister.